namhlanje wesiphathelane labesifazana sixoxalo nkosazana Primrose Jaba ophila nesimo sombala wesikhumba esimhlophe ese-albinism njalo olondoloza intandane eziyisithupha omunye wazo ephila lalesi simo.
Ukhona kakhulu ukuhlangana lapho empilweni ukuthi abantu abaningi bayaziyisa empilweni. Abanye bahlangana nabo ubasebekhafula esiini lawo uzazasalonke. Abanye abafuna ukuthi ungathela umkhento nedingiwaphakulas oyikonike. Hhayi abafuni. Abanye ukudodeni sibili baqala bekhangela ukuthintako ukuthi babona njani. Yesuthi yakala ukuthi hayi ikhona ngabe ngalapho
khona ngapho eluveve kobulawayo bakhona yini abanye abaphila nesimo leso eliyake lihlangane licubungule konke likufuna
akhona kodwa bahlala egwabalanda abaningi bakhona asikahle siyihlale phansi sihlangane ukuthi singayenzani
kodwa uthe kule nhlanganiso ekuphathisayo yiphi leyo nhlanganiso
abasamsing okugqoka kuphela
kodwa laba abantwana obalondolozayo abakhubazekanga
kunewanie ongu-asino inkinga isesikolo amaphesiezindemkhambi sesikolo wayebuye ngani ngaphathekanga ayinabengamsamsing okuhambe esikolo abantu bona bahlala benhlokoza abanye bentiza okulomunye naye onehaifiea afundasemta ubeyo esithi pha afrikhale esikolo abantwana bemutanile ngasengiqina sengihamba kumiswa khona ngasiyaziingalaseningasakuhayisikolo angani athi sengezala waso ngani sokungcono hhayi lapha sebemjayele hhayi akulakinga igini lansibi abantu hhayi jayeleni kakhulu.
Ye kodwa wena ukhula ke wakhula njani? Ungathi uhlupho lolo solubona ngumntwana lo mlondolozayo la wahlangana lalo yini?
Ngahlangana nalo sibithi ukhula kodwa ngokuya ngathi sayini.
Lowo nkosazana Primrose Jaba esixoxelayo ebobulawayo.